walamuhla ubungo ngezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza kuward 1 esibiza sithi kuse-CPD. Impumelelo yesurvey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ikanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama-vending bays emalokishini akhona ngahamba kubosokusile kodwa abantu bafuna ukuya etown. Njalo i-ward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo wonke. Thokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma nawo asecure ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechesa bethwale futhi imali laliya bebhadalayo. Then okunye sikunanzelele kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezi zivela kubo-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamaranda abantu aseyadeze bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amaranda lawa baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathele izinto akula way yokuthi umuntu anerikhave izinto zakhe because baye beseza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali full. Njalo i-survey iyakhanyela lento ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program ezenzakala okuthiwa yi-informal center vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54% kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business into ezinjengazana kesa nje.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asiliqalisanga kakhulu, siliqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba ku-ward 28 e-Country Park, sakuwa-ward 20 eNkulumane, kanti sibesikuwa-ward 1 esiku-CPD. The next month sebese siya kwenye i-ward. Injongo yokuthi sikhangele ama-informal traders sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu womasipala sengobalekayo, hhayi.